siyazama mawuthi yakhangela umkhonomi we esikiwo wona eZimbabwe ngingathi siyazama abantu bakobulawayo banatha amanzi ahlanzekileyo abantu bakobulawayo sizama ukuthi imigwaqo yabo engena edolobheni ivela emalokitshini ihambeke ngoba isikhathi esidlulileyo ibingasahambeki so iministry ye-local government iyakubona imisebenzi esiyenzayo yikho besikhethe ukuba idolobho eliphuma phambili kulamadolobho wonke aseZimbabwe.
Okunye elikuqhuba kuhle kuyini? Sikhangela ukuthi kulama impompi zamasuweje eziyake zidubuke, lokunye nje okuthiyeneyo lokubuthwa kwezibi. Lingathi kuyini elikwenza kuhle? Sibule lingathi abantu labo bayakuthakazelela.
Ukubuthwa kwezibi ungakhangela sokukanlutshwane ukubona izakhamizi zikhala ngokuthi zibi azibuthwanga. Ngoba kunamanyathelo esiwenzileyo ukuthi izibi zabantu sezibuthwa ngesikhathi esifaneleyo akusafani nangemuva lapho izibi esebezithatha khona isikhathi eside zingabuthwanga. Khathesi izibi sezibuthwa ngesikhathi esiyabe sisibekile ukuthi zibuthwe ngaso. And ungakhangela kumasuwa best into engingayitsho yikuthi umnotho welizwe uphansi kwamanje. Ngeke siyanelise ukuthi senze zonke izinto ngesikhathi esisodwa. Kodwa siyazama ukuthi senze izinto nge-planning esiyabe siyifakile ukuthi khathesi besisakhangelele ukuthi abantu bathole amanzi aklini, sikhangelele lemigwaqo yabo, bese sikhangela lokuthathwa kwezibi yezinjini zezakhamizi zakobulawayo.